So we see card send up a VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulambulela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesine mhlaka 18 kuLwezi 2021 nguKip Stube. Endabeni zethu namhlanje, uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba umkhuhlane weCOVID-19 uthwalise nzima abokholo lwesiKristu kusukela nyakenye.
Kwaphazamisa ibandla kakhulu ngoba abantu abeza ebandleni labo baafekthwa.
Soluqalile uhlelo lokuhlaba abantwana kobulawayo abaleminyaka esuka kutshumi lasithupha 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19.
Ihlelo lwethu lokuhlaba laba bantwana lugxile kakhulu ezikolweni.
Uhulumende wakwele South Africa uthi uzephikisa udaba oluphanyekwe emthethondaba ngabadabuka eZimbabwe abafuna ukuphiwa ubuzwe obugcweleyo kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ucwaningo olusanda kwenziwa yinhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches luveza ukuba amabandla ezokholo lwesiKristu aphambaniswe kakhulu ngumkhuhlane weCOVID-19 kusukela nyakenye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Omunye wabenze uphenyo lolu njalo ongene umhlangano namhla owethula impumela yalo, umfundisi Kenneth Mthatha, uthi kunengi kakhulu okuphambaniswe ngumkhuhlane weCOVID-19.
Sabona ukuthi wonke lokhu kwaphazamisa ibandla kakhulu ngoba abantu abeza ebandleni labo baafekthwa lawo ama-lockdown lawa ngendaba ye-COVID-19. Kwa-affecta imnotho yabo, kwa-affecta ama-families abo. So ama-challenges onke lawa aphuma ku-COVID-19 ale direct le indirect impact ebandleni.
Lokhu kusekelwe ngumfundisi Thandeko Zinti Mkandla.
Ngoba abantu bahlala isikhathi eside bengayi ezinkonzweni, bese sabela khona ukuthi lungamemetheka njengoba nje ama-church engaba yiloko kuthiwa yi-super spreader. Lokhu kwenza kwaphambaniseka izinto eziningi. Okuqala, abantu balahlekelwa yibudlelwano labazalwane, kwenza labo abalokholo olungaqinanga babuyela emuva. Kwathi le minikelo endleko zokubamba amabandla atshiyeneyo zehla kakhulu ngobana abantu babengasabuyi ezinkonzweni. Njalo nje kathi lokholo lwabanye lwaphola, lona kumele luhlale luvuta.
Umfundisi Useni Svanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi lesi sikhathi sobhubhane sikuveze sobala ukuba ibandla lesiKristu lilomsebenzi omkhulu wokuhola abazalwane kwezenkolo, njalo lilokhe lisalisawuto lelizwe lomhlaba.
Ibandla lithole isikhathi sokuthi likhankase lincedise uZulu ukuthi ananzelele lomkhuhlane weCOVID-19. Kube ngumsebenzi omkhulu kakhulu ngoba sibonela amabandla eletha imbheda, eletha izingubo, encedisa ngemithi, encedisa ngezinto ezithize ezehlukeneyo. Zingena endaweni zezibhedlela, zingena lapha de kudingakala khona abantu bekhathazekile kodwa ibandla libe khona labancedisa. Ngakho iCOVID itshengisele ukuthi ibandla lokhu lingusawuthi wabantu, lokhu lingusawuthi welizwe lethu.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siphathisiwe Ngwenya uthi amakholwa aphazamiseka kakhulu ezinkonzweni.
Hayi, mina ngiboni kungumbono oqondileyo lokhu ukuthi khona ichechi ivulwe bese kuvunyelwa kuphela abahlatshiweyo i-vaccine. Akusombono oqondileyo lowo, mama. Abantu ngabe sesontweni bakhululekile nje besiyakhonza uNkulunkulu bethu ukuthi uNkulunkulu masokuza fakwa ama-restrictions ukuthi abangahlatshwanga benga-athendi i-chechi. Mna ngiboni kungumbono oqondileyo, akulunganga.
Ekuqhamukeni kwalolu bhubhane enyakenye, uhulumende washe wamisa abezenkolo ukuba bebuthane emabandleni kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le COVID-19. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevisi Gama.
Kusenjalo, ikansili yedolobho lakoBulawayo ibambene lohlangothi lwezempilakahle seluqalile uhlelo lokuhlaba abantwana ezikolo abaleminyaka esukela kuthumi lasithupha 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abedlula amakhulu amahlanu 52 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4699 sebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kusukela ngombimbitho nyakenye. Ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 elizweni kwenze ukuba uhlangothi lwezempilakahle luvumele abantwana abaleminyaka ephezu kwechumi lasithupha 16 ukuba bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yedolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi baqale ukuhlaba abantwana laba kusukela ngomvulo.
Kususela ngomvulo zilichumi nanhlanu kwephezulu siqale ukuhlaba abantwana abaleminyaka elichumi lesithupha labaleminyaka elichumi lesikhombisa 16 and 17 years. Iningi labo lisezikolweni. Ngenxa yalokho ihlelo lwethu lokuhlaba laba bantwana lugxile kakhulu ezikolweni. Sisebenzelana la logatsha lwezemfundo yaphansi esingathi i-primary and secondary education, okuyiyo eqoqa laba bantwana lababalisi babo abakhangele ngezempilakahle ezikolo okuthiwa ngama-school health masters asebafundiswayo ukukhuluma lezakhamizi ngathi abazali labantwana mayelana lalolu hlelo.
UDokotela Sibanda uthi bancediswa kuhlelo lolu inhlanganiso ezimeleyo.
Sinenhlanganiso ezisiphathisayo ezinjenge OFID, Organization for Public Health Interventions and Development. Zizasiphathisa ngezimota lamafutha awalezi zimota kunye labongikazi kumbe okuncinyane okuya ethunjini ukuthi ngesikhathi besebenza laba abongikazi bathole nje mbijana wokunatha kumbe owokudla, ngoba umsebenzi lo mkhulu. Siyazi izikolo zakoBulawayo ikakhulu ezemfundo ephezulu ama-secondary ezinye zilamakiyasi amaviyo angafika ichumi kumbe edlula ichumi. Singathi istreamu sinye ngasinye form 1 obathole esikolo beyi 10 classes kusiya phezulu. Lokhu kwenza umsebenzi lo ube mnengi kakhulu, ngoba kutsho ukuthi siyabe silanda ikakhulu form 3 no form 4 form 5 labo form 6 ezikolweni ezithile. Yibo esiwahlabayo siqale ngomvulo. Kwakhathi luhamba kuhle uhlelo, izivalo sizazizwa ngokuhamba kwesikhathi ukuthi sibone ukuthi siyehluleka kumbe yasehluleki.
Umzali olomntwana ohlatshwe ijekiseni unkosikazi Nokuthula Mlotsha uthi sebathola incwadi ezazicela ukuba bavumele abantwana bahlatshwe.
Abantwana sebona sebevunyelwe ukuthi behlatshwe, sebevunyelwe ukuthi behlatshwe kube le ncwadi ezisayinayo ukuze abantwana bevumele ukuhlatshwa. Hayi, siyakubona baza kube right ukuthi bevumele ukuhlatshwa.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uyalwamukela uhlelo lolu, kodwa uthi ukhathazekile ngokungafundi kwabantwana asebezaqala ukuloba imihloliso.
Abantwana laba basala isikhathi esikhulu bengafundi, basala isikhathi esiningi bephonga uba yibo kuthi abalenhlanhla abenza ama-exercises, kodwa bethu abaningi ngathi abaningi vele 99% abenza ama-exercises ngoba abanamali, akulamali
kwena Zimbabwe kulabantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-COVID-19. Labedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.7 million eyesibili. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsekeli kaMphathi Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, uMnumzana Njabulo Nzuza, uthi lolu gatsha soluphanyeke amaphepha emthethwandaba luphikisa isicelo sezinye izizalwane zeZimbabwe ezilama-special permits ezifuna ukuphiwa ubuzwe okugcweleyo, ama-permanent residence permits. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unzuza utshela umsakazo weKhozi FM ukuthi ugatsha lwakhe luyaphikisana lezi zato zonke eziphiwe umthethwandaba yilabo abathi kufanele baphiwe ubuzwe bakwele South Africa.
Ukuze uthole ubuzwe baseSouth Africa ngokugcwele, ufuna uku-aplayele. Uma usuku-aplayelile, sikwazi ukubuka le case yakho njengoba usuku-aplayile, bese-ke siyakwazi ukuthi senzenjani futhi uyakukhwalifayela ubuzwe njengomuntu one by one, okusho ukuthi case by case, ngoba into ye-permanent residence akusiyona into ovele ufake i-blanket approach yokuthi wonke umuntu noma lali abantu laba bayakhwalifaya bakuthole. Ubukwa ngomuntu ngomuntu.
Ngenyanga ephelileyo kulezinye izalwane zeZimbabwe eziye emthethwandaba we-High Court ziwucela ukuthi ubambe ngamandla uhulumende wakwele South Africa ukuthi anikeze ubuzwe obugcweleyo loba ama-permanent residence permits kubo bonke abaphiwa ama-Zimbabwean special permits ngo-2010. AbeZimbabwe laba bathi kufanele baphiwe imvume yokuhlala kwele South Africa kokuphela njengoba sebele minyaka elitshumi bephethe amaphemithi la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uthi vele bekungalunganga ukuthi kube labahambisa uhulumende emthethwandaba ngalolu daba.
Into eyenziwa yilo wahamba esithi uyamela abantu angazange wakhonsulta even umuntu oyi-one wazenzela ukusekhanda la, kwaphazamisa kakhulu. Kwakumele ukuthi bona belinde iSouth Africa ize ikhiphe isinqumo ukuthi iyenza njani ngala maphemithi aphelayo ngokupheleni kwalo mnyaka. So mina kabinete South Africa ngiyabonga ukuthi isasinikezile ithuba lokuthi ikhabinethi izakhuluma ngalolu daba. Asisilindeni sizithi ikhabinethi izathini ngoba la maphemithi uzwele lawo ikhabinete South Africa.
Amaphemithi ohlobo lwe-ZSP akundaba mlonyeni kakhulu njengoba ezaphelelwa isikhathi mhlaka 31 Mpalakazi, kodwa kuze kube manje uhulumende akakaphawula ukuthi azavuselelwa kumbe azakwesulwa. Inkulumo kaMphathi Ntambo Nzunza ibisibangele ukuxokozela ebulenjini be-intanethi kulabo abangezwisisanga sebesithi kuthiwa uhulumende usebhalele emhlwandaba ephikisana lokwengezwa kwesikhathi samaphemithi ohlobo lwe-ZSP. Kodwa ke uMzuza uthi isinqumo asikathathwa ngalolu daba.
Siyazi ukuthi na uHome Affairs ikhona i-submission oyiyisile kwi-cabinet, but isinqumo asikathathwa ngendaba yokuthi yena azo-extenda noma kuzokwenzakalani. But esingakubeka nje phambili khabazele ukuthi uHome Affairs unalo umbono wokuthi ayikho into noma i-permit okumele ikukhwalify ukuthi uthole enye i-permit.
Sekulamaqula ambalwa kwele South Africa akhankasela ukuthi amaphemithi la angasavuselelwa ngoba besithi abeZimbabwe abalamaphemithi la bathethe imisebenzi yezalwane zakwele South Africa. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ninguThuso Khumalo.
Umfundisi Tapiwa Fred owenhlanganiso ye-Goodness and Mercy Ministries umiswe emthethwandaba namuhla eHarare isithuswa icala lokudlwengula intatheli zindaba ye-ZBC. UFred kuthiwa wadlwengula owesifazana lo emthembisa izulu lomhlaba, kodwa kusahambanga ngemfakanelo ngoba abazali bentombi yakhe babefisa ukwazi ukuba bathandana ngaliphi njengoba yena wayegugela inhlanganiso yokholo lesiKristu njalo engumuntu otshatileyo. Kulesitok namhla sibuhlelo asiyihlizeni bomama sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 lokunye okubhekane labesifazana. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe isizasiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singangeni kusigaba esilandelayo sizesihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. umnumzana Stephen Bannon okuthiwa wathelela idale leCongress kulandela ukwala kwakhe ukuyafakaza ngakwaziyo ngabangena edaleleli ngozibandlela befuna ukuthi kumiswe ukubala kwama-electoral votes kumiswe namhla emthethwandaba kwele Melika. UBannon uthi uvikelwa ngumthetho ukuba angamiswa emthethwandaba ngoba wakwasebenza lwayingumongameli uDonald Trump. Abasekeli bakaTrump babefuna kumiswe ukubalwa kwama-electoral votes besithi wahlulwa libandla lamademokrats. Akula mfakazi oveza lokhu. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumente wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ukhangelelwe ukuba uzaxoxa namhla kabanzi lohulumende wakwele Nigeria ngokuthuthukisa umnotho welizwe leli uhlupho lwamalecatsha lokunye. Umsakazi weVoice of America ufika ukuba uBlinken ukhulume eposte ngokufanayo ekwele Kenya. Akwaziwa ukuba wayangaphi uPen Shu wayedlala okumangalisayo umdlalo wetennis okuthiwa wadlengulwa ngomunye owake waba kudale eliphezulu lebandla elibusayo kwele China. UPen Shu uselesikhathi eside wanyamalala ngakho-ke i-Women's Tennis Association ethi uyethusa okwehlela untombazana lo. Bathi kasalobile kunenjini bokuxhumana obeTwitter kukhona okwethulwe kweminye inkundla okuveza ukuba kuyaphila kodwa i-Associated Press ithi akucaci konke lokhu. Kulokuphikisana okukhulu phakathi kwebandla leZANU-PF leMDC Alliance phezu kwezithembiso ezizigcwaliswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukungena kwakhe embusweni. Izolo ilizwe leZimbabwe liphikise iminyaka emine uMoyi uRobert Mugabe egenqulwe embusweni libutho lisithi wayeselawulwa yizigebengu kanti njalo esehluleka ukulungisa umnotho. Ekungeneni kwakhe embusweni uMnangagwa wenza izithembiso eziningi ezigoqela ezokuvuselela umnotho, ukuhlonipha amalungelo oluntu lokusungula imisebenzi. Lanxa abebandla lakhe leZANU-PF lesithi usezifezile izithembiso eziningi, abanye bathi uMnangagwa uyazehlulekela besithi njalo umbuso wakhe mubi okwedlula okwaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Juma lelunga le-MTC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Izithembiso lezi azithusayo engena embusweni kazifezekanga, ikanti-ke khonokho esithi uzakulungisa kube ngcono sikubona kusiba wena. Akulanto ebambekayo aseyenzile uMnangagwa lokhu wangenayo yikhu kaNovemba 2017.
Nansi indaba babachuma kuthiwa kulalutho olubambekayo solwenziwe ngumongameli Mnangagwa.
Lokho kusho nje ngumuntu ongavuli ukuvuma iqiniso kumbe umuntu olomona. Yilenge izinto esizenziwe ngembana kokungena kukababa uMnangagwa embusweni. Siyakwazi ukuthi hambile ekhethweni ngo-2018 ukhetho lwe-Free and Fair olwanqona nalazo lanqona yi-America nabanye. Kusuka lapho kubonile ama-infrastructural development okuqale imigwaqo. Kugcina le damu elikhulu elangapha kuthi emagqebelelweni igami likagwayihlangane. Lelo damu lizanceda kakhulu uMlawayo ukubana abe namanzi okungenza ukubana ama-industry akwanise ukusebenza. Kusho ngoba akasebenzi ukuthi xa kungenamanzi ama-industry. So konke lokhu kuthengisela i-focus ne-vision ukaba uMnangagwa engena ubona hhayi ubona into leyo ilungi asiqatheni silungisele i-infrastructural issues yethu imigwaqo yethu ukwenzela abantu bekwanise ukuhamba from point A to point B okuinto eyenzakalayo Zimbabwe yonke nje jikelele.
Baba Ndlovu, uyamuzwa uyakhuluma uBaba uChuma, ungathi kungaphi lapho uMnangagwa asilela khona? Iziphi izithembiso mhlawumbe ezimqoka asehlulekile ukuzifeza?
Siyamuzwa kaChuma uyakhuluma, kodwa singathi uyatha inganekwane nje ukhuluma ke into engenzakaliyo. UMnangagwa wathembisa izinto eziningi. Kokuqala wathembisa ezomnotho zizathuthuka, umnotho weZimbabwe uzathuthuka, uzaqeda i-corruption, uzalungisa konke ongarokahlupha elizweni. Yabo kambe kukhulunywa ngemigwaqo leyo zinhlelo zazivele zikhona umgwaqo lo osuka eplanti safika emtare udlule egweru leHarare uvele umgalo wawuthiwa ukhona wenze ikhampani yeSouth Africa yena-ke asewenzile ngoyilo osuka nge-Bed Bridge uqonda eHarare kodwa zinhlelo ezazivele zikhona sezisenzakala esingeke simnike ikhredithi-ke mna ngigagwasetiko afika akwenza yena ngoba zinhlelo vele zazivele zikhona zisebenzeka i-corruption-ke ayiqedanga singathi-ke useyipromotile ukuthi ephambili ilizwe silibona-ke selirana-ke ikhatheli eyodwa ekadagwereyi ukuthi nguye osekhona kofiweli iprize yefuweli isidura umgalo wayithiya iyi-19 cent ingasodola isinkho wathiya iyi-19 cent ingasodola obheka thesi izinto zonke lezisezakhwela ifuweli-ke isiku-US dollar 40 so akulanto nje esingathi singawayenze bambeka i-economy-ke i-nosediving iyaphansi kuthi izisebenzi zonke zohola ibhondi engathengiyo amapasipoti abantu kabatholi kaphumi kodwa ngesikhathi sikamgabe kwakungcono laye wayelocuku laye kwakule corruption kodwa-ke sesimkhompeya-ke lalo owayengukondaktha wakhe kubhasi yakhe bedrayiva ukondaktha-ke ukhanya uwesi kazange afunde okuhle azasale kulungisa kumgalo ukhanya wakufunda nje ocuku kuphela abantu bayabothwa ilungelo loluntu kalikho elizweni ngesikhathi sikamgalo kwakungasayenzakala sekuenzakala ukuthi aphilisayo bathi besiyayenza imihlangano bathola amarodoku bathawe ngamapholisa baboshwe sikubona-ke sekusenzakala-ke ngesikhathi sikamnangagwa uchamisa uchayiwe emaspringo uchayiwe emkare izolo emadebele north enkaya ibhijinisiwe njalo kambe yilo ilungelo loluntu na ekhuluma ngalo ukuthi usezalileta njebesikuyena-ke u-second republic
babachuma uyamuza undlovu lapha uthi umnangagwa muvu ukwedlula umgabe la kundaba zamalungelo lapha uthi ayephula amalungelo labochamisa bayaliswa ukwenza imihlangano
mina nginjalo intombi yakondlovu nami-ke undlovu lo inkomala yakhe ukuthi ngubani bami usibili ngesaba ukuthi angafike endlini ukuthi emsakazweni umalume ucamba amanga so ingena ngithi umalume uyaphosisa into ekhulunywa ngubani bami lapha yinto ngokukhuluma ngokuhluthelana njalo yinto yokukhulu ngabantu abasebemxolisini njengeqhathi yabo kodwa-ke njengoba ngikushilo iqhinto likhona kumuntu ofuna ukuvula amehlo azibonele ukubana sivula ngabe siyana siyakwazi yona sisuka embusweni ode utshonisa ilizwe mo ngoba umbuso kababa umgabe wawulungisekile kodwa wawumbuso kanesokuthi umbuso wama-tropilic ukuthi wawumgabe angaye bantu ngabagcelela fana nemirali angantothi yeyi sifuna i-bonus noma kungelabantu wamgabeibonus khonapho usuulaenazi imela khona izavela na bese ufaka ilizwe ezigqeledini ezikulu ngiyasibula kulo minyaka futhi asingathi bona abantu besithi kunzima kuthele nzima lapha kumarenti kapha lamanzi emakhansini ngane kuyadura umgaba kuwalichikani izikolo zonke ziya kona fane usenza kona kwana usufaka ama-councils ezigqeledini ezinzima ulimi bephile besehluke kusebenza kuhle so asuke umbuso o-right onjalo umbuso ofuna uyichaza abantu ngamandla kube ngento engekho
umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF ubeqoka endaweni yelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu lithiye indlebe kusasa ekuseni lizwe ihlandla lesibili lalingxoxo. Okwamanjesi kwesizwe okwethulwe nguhulumende weMelika.
Ele Melika selifake uluhlu lwabethulelwa izijeziso zenotho isizalane sakwele Libya u-Osama Aukoni Ibrahim. Phansi kweziqondiso zikamongameli welizwe kusahluko se-executive order number 13726 kulandela ukuphatheka kwakhe kuchuku lokwephulwa kwelungelo loluntu ekuhlaselweni lokuhlukunyizwa kwabobuza kwele Libya. U-Aukoni nguye umqondisi wejele elidume ngokuhlukumeza izibotshwa ele Al-Nasser Detention Center elisedolobheni le-Zawiya kwele Libya elaziwa njalo ngegama lokuthi Osama Prison ngenxa yocuku oluphathwa ngalo abavalelwa kulo. U-Aukoni waziwa njalo ngokukhokhela imisebenzi yokuthunjwa kwezibotshwa ezivela kwamanye amazwe ikakhulu ezezwekazi le-Afrika ezisiyagqilazwa. zisetshenziswa yizinothi leziphathamandla zikahulumende kungela nhlawulo. U-Aukun leqembu labantu abakhokhelayo batholakale bephatheka kuzehlakalo eziningi-ningi zokwephulwa kwelungelo lezibotshwa ezivalelwe ejele lakhe lokuhlukunyezwa kwazo, okugoqela ukudlwengulwa kwezibotshwa zesifazana, ukutshaywa, ukuncitshwa ukudla lokuphathwa loklubhu ngendlela ezehlukeneyo. Ngokubona izijeziso ezafakelwa lundoda ngabenhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba e-United Nations, ugatsha lweMelika olubona ngezemali olwe-Department of Treasury soluthatha leli nyathelo ngenjongo yokuvisa izehlakalo zobubi ezenziwa ngabantu abatholakala bedala amacala okuhlukumeza abanye lokwephula ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe eziyabe zibalekela ukuhlukunyezwa emazweni azo omdabu zisedlula kwele Libya kumbe zizama ukuhlala kulelozwe, zizama ukuyadinga impilo engcono kwamanye amazwe. Kutsho umqondisi wehofisi elawula impahla yabakwamanye amazwe, u-Director of the Office of Foreign Assets Control, OFAC, Andrea Kaki. Sizaqhubeka sisebenzelana lamanye amazwe omhlaba ukubumba indlela lemigoqo elakho ukuncedisa ukujezisa labo abahlukumeza abanye abantu lokwephula ilungelo loluntu emizameni yokuvikela labo abephulelwa ilungelo labo. Kungalesi sizathu u-Aukun esebanjelwe impahla yakhe yonke lomnotho wakhe wonke eseMelika ukuze engenelisi ukuyifinyelela. Kuthi izizalwane zaseMelika ezingasetshenziswa nguye ukuthi afinyelele leyo mpahla kuzamele zimangalelwe ukuze lazo zibotshwe ehofisini yakhe eye-OFAC. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Antony Blinken uthi, sizaqhubeka sibambisana lamanye amazwe omhlaba njalo sisebenzisa wonke okusemandleni ethu ukusekela lokuvikela labo abahlukunyeziweyo ngokuveza mgceke labo abenza imisebenzi yocuku yokuhlukumeza lokwephula ilungelo labanye abantu. Siyamkhuthaza uhulumende weLibya ukuthi akubone kufanele laye ukuthi akhangelisise udaba luka-Aukun labanye bakhe asebenza labo ukuhlukumeza lokwephula ilungelo loluntu ukuze bonke bajeziswe.
Lo ngumbono kahulumende wakweMelika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Siyabethwana isihlobo wathi sangene ezinye zendaba ebezikhokhela. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 uthwalise nzima abukholo lwesiKristu kusukela nyakenye. Soluqalile uhlelo lokuhlaba abantwana kobulawayo abaleminyaka esuka ku-10 lasithupha 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende wako leSouth Africa uthi usephikisa udaba oluphanyekwe emthethwendaba ngabadabuka eZimbabwe abafuna ukuphiwa ubuzwe obugcweleyo kulelo lizwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalisa ngoGibbs Dube sithi asidibaneni ngo-half past 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tina kupai nawo muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.